Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ibanda le apha siyalasa kathesi amavanda, ama-structures akhona. Kanti mina ngi-declare only 2 weeks ago ukuthi sengicabanga ukuthi ngizakontesta ama-elections. So, kathesi nje sikhuluma so, sibhizi ngokwakha ama-structures e-apha, sesiqalisile ukuwakha.
Owayengumphathi ntambo wezamafekithali umnumzana Nkosana Moyo uthi umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuba ngumongameli welizwe usulibandla eligcweleyo.
Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi kona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthi nanti ilizwe liyatsha. Thina besikhangela ukuthi nxa esiyakhuluma labantu bakhe kwabantu abatshele ukuthi ilizwe sizalilungisa njalo elitshayo. Nampa abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe.
Umongameli Mgabe ukhuthaza abasakhulayo be-ZANU-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu lama-Warriors lidlala umdlalo walo ngesonto leqembu le-Namibia kulokukhathazeka ngesimo sabadlali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Owayengumphathi ntambo wezamafekithali umnumzana Nkosana Moyo uthi umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuba ngumongameli usulibandla eligcweleyo. Umoyo uthi kodwa ibandla lakhe kalisoze liphe abasekeli balo isikipa lenye impahla elophawu lwebandla njengalokho okwenziwa ngamanye amabandla. Kungxoxo ayenze lo Chris Gande we Studio 7, umoyo utheka soze abambane lamanye amabandla ngoba bengekho abangathakazelelwa nguZulu.
Into yabantu beZimbabwe ayisikho ukuthi ungathi umunye uhlala edorobheni omunye uhlala emaphandleni. Ngayi ngakhulu akula muntu weZimbabwe ohlala edorobheni ongela ekhaya emaphandleni. Kutho ukuthi khona abantu baseZimbabwe bangazimisela bona ukuthi umthetho lo ngowabo abangaphandle kwelizwe kumbe kuse-South Africa kumbe kuse-England kumbe kuse-America labasezweni eZimbabwe emadorobheni bazakwanisa ukuthi bakhulume nemuli zabo ezimaphandleni ukuthi babatshele ukuthi ngomcabango wona babona befanele ukuthi benze njani. So akula problem, akula nkinga lapho yokuthi singathi thina umuntu ohlala e-New York zala emzini emakhaya angakwanisa ukuthi adobe ifoni yakhe afonele akhulume labantu ngekhaya abatshele ukuthi yena ngokubona kwakhe bamele bavote njani. Yikho thina sithi akula nto ehluphayo lapho ngoba lina khonapho lise-New York kumbe e-Washington. New York ukhuluma lami unga e-New York hanti
hayi e-Washington DC.
E-Washington DC abantu bangini emzini wangini ekhaya uyakwanisa ukukhuluma labo wena use-New York. Kusho ukuthi lo muntu obulawayo noMeharare uyafanisa ukuthi ngefoni akhulume labo abatshele ukuthi umcabango wakhe yena umi ngaphi ngokuthi kuvotwe njani.
Manje lona ibandla le-apha limi njani ama-structures alo kunye lenye inkokheli ebalisa umsekeli wakho?
Inasinga ibandla le-apha siyalasa kathesi amavanda, ama-structures akhona. Kanti mina ngi-declare only 2 weeks ago ukuthi sengicabanga ukuthi ngizakontesta ama-elections. So kathesi nje sikhuluma so, sibhizi ngokwakha ama-structures e-apha, sesiqalisile ukuwakha ezweni lonke.
Akula magama asekhona yini ayinkokheli ukuthi uZulu abekwazi ukuthi hhayi abazasimela ngobani?
sivumelane thini ukuthi sizakhuluma nxa esethi sethakhama structures ezweni lonke, sifuna ukuthi sicalise ukukhuluma kwezinye indawo singakabi lawo. Sifuna ukuthi silitshele, sibaveze mase silawo wonke sesiqedile, at least at the provincial, at the provincial level, ama heads of provinces. Sifuna ukuthi siqede bonke babe ngu-10, sesizalihlela ukuthi yibo laba abantu bethu abama-structures e-apha lawo.
Umnumzana Nkosana Moyo ngomkhokheli webandla le-Alliance for the People's Agenda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Sizaqhubeka ngalingxoxo kusasa lapho uMoyo akhuluma khona kabanzi ngendlela azancintisa ngayo. Umongameli Robert Mugabe ukhuthaze abasekeli bezanu-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe namuhla. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eLupane, uMgabe uthe izanu-PF libandla lokuthula, ngakho uthe kafuni kuzwa ngodlakela. Ukhuthaze abasakhulayo baleli bandla ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo. Amazwi kaMgabe ngodlakela alandela ukutshiswa kwebhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Muzuri ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eHarare. Sibuze uMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Abednego Bebe ukuthi uthini ngamazwi kaMgabe.
Ngathi ZANU-PF ayiladlakela, udlakela silwazi kuZANU-PF okwayenzakala kuground kuyini, okwayenzakala kumrambathuna kuyini, okwayenzakala kubula abantu be-MDC ngeRunoff ngo-2008 kuyini, okutrena ama-green bomber abantwana besiyatshaya abazali emakhaya kuthiwa khonokho kuthiwa kuyini, ukuthi wethusela osobhuku ukuthi basebenze ngaphansi kwezanu bona bengabantu bomdabuko kuyini, ukwethusela izinduna uzithenge ngokuthi uzazithengela izimota khona bona, konke khonokho ludlakela yinto okuthiwa ludlakela khonko. Lokhu akukhulumayo kuyakhanya umuntu sezigugele ukukhuluma amaphupho kuphela. IZANU siyayazi vele ukuthi ivele yangena embusweni ngodlakela, khathesi ibusa abantu ngodlakela. Abantu bayesaba nje, bayesabela udlakela, pholo lodlakela thina kalufuni luphi. Ubona abantu bayagula, abantu abaguli baphelele.
Ukhuthaze abasakhulayo bezanu-PF ukuthi batshaye abanye babo abangatholakala begqugquzela udlakela. Ngamazwi alokuhlakanipha phakathi yini la?
Akula mazala alokuhlakanipha phakathi. Uzatshaye nalowo omthumileyo, uyamtshaya njani? Bona wabalibona isela lihamba lisiyabophela isela, akula nto enjalo. Ukhuluma nje into elize etshengisa abantu ukuthi khona usephelelwe ukuthi atshele abantu ukuthini. Nanti ilizwe liyatsha, thina besikhangela ukuthi nxa khuluma labantu bakhe kwabale batshela ukuthi ilizwe sizalilungisa njalo elitshayo. Nampa abantwana basezikolo baphuma nsuku zonke bethola ama-degree, abanye besiyasebenza ngaphandle kwamazwe, abanye besithengisa ama-juice card khonapha. Kuyini akwenzayo? Kula nto ayenzayo into esikhangelela ukuthi ngayinto asikhuluma ngazo zona lezo, hhayi kunalokho akukhulumayo lokho okungalancedo ongalanqondo.
Uthi njalo izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe kumele ziphenduke elizweni zizevula amabhizimusi. Yebo, umumo okhona uyakukhuthaza na lokho ikakhulu kwezenoto?
Asibuzi khonoko mntu kasibuzi ukuthi bazi baye khona le mazweni besiyasebenza khona bahamba njani. Anti bahamba bebalekela yena, ukubuta umuntu angathuthwa lapha ekhaya ebaleka besusitona buya-ke sokurayithi ungazange utshengisa ukuthi umntu ayebalekela yesirayithi. Kulo muntu olengqondo ongakwenza khona.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Sixoxe laye eseLupane. Kunjalo nje umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla uhlanganele iziphathamandla zebandla lakhe koBulawayo, lapho asole khona udlakela athi lumemethekiswa yiZANU-PF. Wengeze wathi ibandla lakhe lisebenza nzima emizameni yokubumba umanyano wamabandla aphikisayo azangena kukhetho oluzayo ebambene. Uthembise abasakhulayo njalo ukuthi bazaphiwa amathuba eneleyo awukuthi labo bancintise ezikhundleni eziphezulu kulolu khetho. Nga kolunye uhlangothi owesifazana osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosazana Vimbayihle Mushwaburi wazise namuhla ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli webulawayo South etalele parlamente ngomnyaka ozayo elilunga elizimeleyo. Omela lesi sigaba okwamanje ngumnumzana Eddie Cross owebandla le-MDCT. Abezombusazwe sebeqinisa imikhankaso yabo yokudinga usekelo ikakhulu esigabeni zeMandebeleni phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kuvika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Isikhathi sokhetho kweZimbabwe sivame ukuba isikhathi sezithembiso lokwethuzelana, njalo inkokheli zamabandla atshiyeneyo seziqalile ukudinga usekelo lwabantu. Umongameli welizwe lebandla elibusayo leZANU-PF Robert Mugabe ngomunye oseqalile ukubhoda amagumbi amane elizwe, njalo namhla ubeselupane. Njalo lekule mibiko ethi umongameli webandla elikhulu eliphikisayo ele-MDCT laye usendleleni uyeza kule Mandebeleni ukuzodinga usekelo. Kambe kungani lezi nkokheli zibangisana ukuza kulomhlubulo welizwe, njalo bona abahlali balindawo nzuzobani abayitholayo ngokuvakatshelwa lokhu? Usibonakaliso Ndlovu uthi yena akakubone okubi ngokubuya kwenkokheli lezi ukuzokhankasa kwele Mandebeleni ukuzodinga usekelo.
Nxa vele kuzaba khona ukhetho lama-elections, abantu kumele bekhankase. Wena sokukuwe ukuthi ulalela ziphi izithembiso nokuthi ubhiliva uphi umuntu ozahamba uyevotela yena.
Ubekezela Sibanda ngumama oleminyaka yokuzalwa ngamashumi amane uthi yena uke wavota kanye kuphela ngesikhathi esekhaya kibo ye-Plumtree, njalo uyajabula ukuba ukhetho lomnyaka ozayo luzamthola ehlala edolobheni lakoBulawayo lapho azabe ekhuselekile ngoba ekhaya isikhathi esokhetho singekho mnandi. Imikhankaso yabezombusazwe kwele Zimbabwe nxa kuza kuba lokhetho ivame ukuhambisana lodlakela, njalo uMasibanda uthi okuza engqondweni yakhe indlela ababethwele nzima ngayo ngesikhathi sokhetho esahlala emaphandleni.
Ababehamba besibuza ukuthi bona sivotela yiphi lokuze iparty. So wena wawusithi nomsesaba ufunga ukuthi ngivotele iZANU-PF ngoba usesaba ukuthi uyakwazi ukutshisela umuntu.
Untombazana osakhulayo usakhile moyo uthi yena vele akazingeni ezombusazwe, vele ubengakwazi njalo lokuthi umongameli uMugabe uselupane namhla.
Kahle kahle igame kuyafana ukusapota amaphathi zonke aweZimbabwe ngoba akutshintshi lutho, ngiyabembona kuloko kufana.
Ubaba u-Edson Ndimande uthi yena vele ukhathele ngezombusazwe, njalo akalalo ithemba kunkokheli yabantu abansundu ngoba besihluleka ukubusa.
Njalo thina sibusiwe ngumthi wabakwazibusa, asizange simbone uSmith ephapha ephapha de lesiyale bona bahamba ngama-delegates.
Umongameli uMugabe kanye loTsvangirai yibo ababalabalandeli abaningi kwezombusazwe, kodwa bakhona abagoqela abake baba yingxenye kahulumende ababalisa umnumzana uNkosana Moyo kanye lomama uJoyce Mujuru, labo abakhankasela ukukhokhela ilizwe leZimbabwe, njalo labo asebeke bafika kwele Mandebeleni bezodinga usekelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla atshiyeneyo elungiselela ukhetho luka-2018. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ngokuthula phambi kwesigodlo sikamongameli wele Indonesia eJakarta sokufikise iminyaka elitshumi kusenziwa ngolwesine maviki wonke. Abatshengiselayo bathi bazaqhubeka betshengisela uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. kube lengozi yokuzamazama komhlaba esihlengeni sele Greece esekhosi lamhlanje matabuka kusa ebulale izethekeli ezimbili njalo kulimale abantu abedlula ikhulu. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi abafileyo isizalwane sakwele Turkey lesakwele Sweden kodwa kazivezanga amagama abo. Ibandla le Progressive Democrats of Zimbabwe elikhokhelwa ngunkosikazi Barbara Nyagomo lisungule umkhankaso walo wezokhetho eJohannesburg kule South Africa ngempelaviki likhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa ukuthi zibuyele ekhaya ziyebhalisa ukuze zivote kukhetho oluzayo. Kubika uBenedict Mhlapho.
Iziphathamandla zebandla le-PTZ zitshela abangeni umhlangano lo wezokhetho elokishini le-Stilldale eJohannesburg ukuthi ukhetho oluzayo luqakatheke kakhulu ngoba impumelo yalo iza kutsho ukuthi iZimbabwe iyatshabalala kokuphela kumbe sekuthathwa amanyathelo okuyivuselela. Unobhala jikelelo waleli bandla oze kulo mhlangano evela eZimbabwe uMnumzana Mthokozisi Ncube uthe inhlupheko eziselizweni sezisabeko kokuthi abasemazweni xa bengasaziphanga umthwalo wokuyavota ilizwe lizatshabalala.
Kusaswelakala ukuthi even abantu loba bephumile bexothwa yisituation babuye elizweni labo bazorejista ukuvota ngoba sikwazi ukuthi iZANU-PF iyali lidiaspora yena evote. Kusukumeza kwesinye isikhathi kasonto engayeza ukuthi sesabele khatshana.
Wabona ukusebenza kwengatsha zonke zaleli bandla uMnumzana Andrew Nyathi ubeke ucaca wabebe kulo mhlangano ukuthi njenge-PTZ bakhona ukuthi isimo esibe eZimbabwe ngeke siguqulwe inkulumo loba izifiso kodwa sidinga ukukhitshwa kwahulumende okhona kusetshenziswa ukhetho.
Sifuna ukuthi sitshintshe indlela yokubusa kulelani lizwe, sifake umbuso ozahlonipha abantu, uhlonipha abantu amalungelo abo, lelungelo lokuthi abantu basebenze baziphilise bona ngokwabo, kungabi nalokhu ukuthi amandla abantu ayajontshwa. Sikhuphe iZANU-PF embusweni, sifake amandla abantu.
Okhokhele umama kuleli bandla kwele South Africa unkosazana Angela Phiri uthe ukwenza babelethemba lokuthi ibandla labo lizaphumelela ekhethweni oluzayo yikuthi lithethe abesifazane labafaka phambili.
Now we are saying that as women, this is the time to rise. Let us all go back home, see register, see fort. See fortela, uhulumende also later a change that we need.
Umsekeli kaMgcinisihlalo waleli bandla eJohannesburg unkosazana Sikhanyisiwe Mlotsho uthi kusobala ukuthi inkokheli zesilisa sezehlulekile ukuyikhokhela iZimbabwe.
Bahlala bethi ngokhona ubona wonke ubaba osasesifulu kunomama ngemva kwakhe. Manje asafuna ukuba ngemva kwabobaba, sesifuna ukuthi kube yithi esihamba phambili. Uma ingaphathwa ngumama ngempela ebesezandleni esifudumeleyo cause umama nguye yenza ikhaya lifudumane.
UMnumzana Mpiyeze Nare onguye obeqoqa lumhlangano uthi leli bandla selilengatsha esijeneyo emalokishini amaningi kwele South Africa, kanti ke lo umkhankaso abazawuqhuba endaweni ezijeneyo ngenhloso yokuthi luthi luphela ukhetho luka-2018 kube yi-PTZ ethatha intambo zombuso. Uthi uthokoze kakhulu ngenani labantu abafika 200 abangenele umhlangano.
The fact ukuthi ukhona ukuthola more than abantu ababili for umhlangano wanamuhla ukuthi ukuthi abantu tshintsho balulindile. So we're saying thina as the PTZ, we are ordinary people doing extraordinary work.
Kusenjalo umkhokheli webandla le-PTZ unkosikazi Barbara Nyagomo obekukhangelelwe ukuthi abekhona kulo mhlangano akasabuyanga ngemva kokudlulisela phambili uhambo lwakhe lokuza e-South Africa. Ngimele 37 Johannesburg le-South Africa, nginguBenedict Mhlapho.
Kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook. UGibbs uxoxelo nkosikazi Precious in Love ongunobhala webandla leMDCT eMatebeleland South. Yena othi uZulu kumele abhalise ngobunengi ukuze avote kukhetho oluzayo. asizweni exoxa ndawonye lo mlaleli we Studio 7 umnumzana Desire Hadebe.
Singavota ngobuningi izanu siye sizagcina ile lisoni zokuriga ama-election futhi bazaba le nisoni zokuhlukumeza ilizwe lonke elingaka nxa abantu bebuye bazovota babuye ngobuningi babo bezomisana lodlame lwezanu PF sibaningi ngoba nxa sibalwisana singama-individuals abantu abaningi ngathe sibaphumile basemazweni beqoshwe yizanu PF but bengabuya sibeni baningi sibumbane siyenze lokhu ngesikhiwa bathi yi-solidarity kanye ngathi sithi abantu ba-in solidarity sithi ukuthi bamele into eyi-one bonke now an injured to one is an injured to all so kungaba lo muntu osehlukunyeziwe esigabeni sonke isigaba sonke sime against udlame lololo umuntu oyenze udlame nalowo simelane layo simthathe thina singabantu sibaningi simuse e-police station nango umuntu oshaya umuntu sibone ukuthi amapholisa azayihlule kusebenza umthetho wawo yini
sizwe-ke uDesire Hadebe ukhona ngali laye eJohannesburg ibaba Hadebe kunjani
ye siphilile mnjani ngapho
hayi siphilile kakhulu ye khona kugijimisana uyakuzwa lawe sungani kuyamemetheka akuphosela kho baba
siyakuzwa mpela ukuthi kuyamemetheka kodwa-ke mina ngithi ngiphosela mpela i-MDCT kakhulu njengomama ekhona lapho inhlelelo futhi khona babe le strategy nabo angazi kodwa esi-democratic bephikisane lalo udlame angazi bengayenza inkantolo bengaya kuphi ezinhlanganeni ezithize baphikisane lalo udlakela ngoba yinto embi kakhulu ngoba udlakela mali lokhu lusenza kanje bazathi noma sebebusa labo kubayehlule ngoba udlakela lusukanisa abantu phakathi so kumele babe ne-strategy and banesupport abantu be-MDCT siyabasupporta mpela we are behind them bakwazi labo khona lokho so yibo kufanele babuye le-strategy yokuthi udlakela balu-opoza njani and udlakela yi-strategy sebandla elikupower basebenzisa lona ukuthi behlale embusweni
lapho lizwe umnumzana Desire Hadebe umlaleli we-Studio 7 exoxa ndawonye lonkosazana Precious Ndlovu unobhala webandla le-MDCT eMathebeleland South bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo alethulela lona enkundleni ye-Facebook lalelani udaba lolu ngokugcweleyo nxa lifuna ebulenjini kukhasile VOA Ndebele kuFacebook kuphela. Singeneke kwezemidlalo lamhlanje abaqeqeshi beqembo leZimbabwe Warriors bakhanya bekhathazekile kakhulu ngesimo sabadlali phambilini komdlalo wabo leqembo leNamibia ngesonto kumncintiswano weAfrica Nations Championships.
Ukaputeni weqembo uOcean Mushure ukhanya engasoze edlale ngoba ilimele kuthi utalent chawapiwa ukhanya laye engasoze yenelise ukudlala emdlalweni lo njengoba esekusukumile elubhekise kwele-South Africa ukuyaqala ukudlalela iqembu lakhe elitsha leBaroka elikusigaba saphezulu kulelo zwe ese-South African ABSA Premiership. Omunye njalo umdlali uGerald Dakwara laye lokhu engakasili emkhuhlaneni omehlele emdlalweni wehlandla lakuqala phakathi kwamaqembu omabili odlalelwe eVindo kulapho ama-Warriors edliwe 1-0. Kodwa-ke loba kunjalo umqondiso wama-Warriors uWellington Mpandari uqinisa abalandeli baleli qembu ngokuthi ulethemba lokuthi abazathatha izikhundla zalabo abangekhoyo u-Honest Moyo owe-Highlanders, uDenver Mukamba owe-Dynamos, uDivon Chafa owe-Capes United Loliro Mavunga oyada bazadlala kakuhle. Ama-Warriors avele elabagadli abathembakeleyo abanjengo-Abbas Amidu owe-Capes United, u-Manuel Mandiranga owe-Dynamos lowe-Highlanders u-Prince Dube lapho bedlalela unqoba emdlalweni wangesonto. Leli qembu kumele linqobe ngemihlemelo emibili nxa lifuna ukuvimba eleNamibia kuqhubekela phambili lilokhu likulumncintiswano ukuze lidlalele leLesotho leleComoros loba nje eleComoros linqobe eleLesotho 2-0 ngempela viki edluleyo. Ngasikhathi sinye iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni owe rugby elamaSebhos lilubhekise enkundleni yeHersfield Grounds ngomgqibelo ukuyadlala lele Kenya ngemva kokunqotshwa yiNamibia 31-26 ngempelasonto edluleyo emncintisweni weAfrica Gold Cup Group 1A. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Uwoza Friday lamhlanje sihamba lensizwa uDumiso Moyo oyaziwa ngegama lokucula elithi Endinduna, yena otshaya umculo weAfrobeat. Kodwa abalandeli bakhe sebawupha igama elithi Zim Splash ngoba ufana lomculo weqembu elithandwa ngabanengi ele Splash elawele South Africa. Kuviga uJoseph Njanji.
Liu Endinduna uqale ukucula isanga umfanyana enkonzweni yeBrethren ngesikhathi esahlala esigabeni seKanyandavu eLupane. Kodwa ubhala ingoma uqale ngesikhathi esifunda isikolo seJimila Secondary School esitholakala eCholocho.
Akholwa ingoma eyaba nodumo esikolweni sibili, yathandwa abantu bonke kuma-sports. Abanye amatisha ngabona bekhala izinyembezi, ayayisimayishanyoka uyachelisa.
Ngomnyaka ka-1999 uNd Dube uqale ukuzifundisa ukutshaya iziginci njalo waqala ukuhlabela evulela abaculi abaludumo abafana lo-Oliver Mtukudzi kanye lomunye uJabu Khanyile. Kuthe isimo somnotho siqala ukubheda, lo mculi ulubhekise elizweni leBotswana waze waphenduka kweleZimbabwe ngo-2010 lapho afike wacindezela khona idlaladi lakhe lakuqala elithiwa Happy. Kulandele ngedlaladi elithiwa Sihawukele, walandela elithiwa Malindi, ikanti elitsha liphethe kulezi nsuku ngelithi waduduzile. Umculo wakhe uthakazelelwa kakhulu elizweni leBotswana njalo uhlezi evakatshele khonale ukuyabaculela, ikanti uyake yasebenze njalo labaculi abaludumo abakwele South Africa.
Uthabile Mazwabane ade kuDenshan sebuyile sejoyine kimi kuze kaunuzangwane waye uDenshan laye sejoyinile sekimi futhi kuze ngase-South Africa ngasebenza lo Kamera Nkutsha.
uNdinduna ngomunye wabaculi abatholakala edolobheni lakoBulawayo abathengisela imisebenzi yabo enqoleni lezi ezaziwa kakhulu ngegama elithi Scania bebhoda lezitalada. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Batho kungapheliyo kuyasihlola, kanti kuyabe kuvele kuhlola ukuphela. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mugabe okhuthaza abasekeli bezanu-PF ukuthi bajezise kanzima abanye babo abahamba behlukuluza uZulu ngendaba zombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.